sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 1 zibandlela 2024 ku Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngela ku 2024 into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho umuntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele.
Abakubandla leZANU-PF bathi kumele abantu eZimbabwe besebenze kakhulu lonyaka ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sikhanya ukuthi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana-ke ukuthi sibuye le-transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change ekhokelwa uMnumzana Nelson Jamisa bathi akula nguquko eza kuba khona elizweni lonyaka. Ingoma kaWinky D ihlokoza indlu kalonyovu. Zonke lezi ndlaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla leZANU-PF bathi abantu kumele bevuke bezenzele, hathi kumelela ukukhongozela okuvela kuhulumende. Bathi kunengi abangakwenza lonyaka okungabathuthukisa, kodwa abaphikisayo bathi akukhanye ukwenzakala elizweni. Sixoxele uMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF ngomnyaka osanda kwedlula njalo lokumele abantu bekwenze lonyaka.
Singena ku 2024 into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho umuntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele. Akube ngumnyaka okuthi umuntu wonke avula amehlo, avula indlebe, akhangele indlela angazincedisa ngazo yena kanye lomndeni wakhe ekusebenzeni ngezandla. Ngoba phela lalo iBhayibheli liyakhuluma ubana siza kudla izithukuthuku. Asingabe ngabantu abaza bekhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende ngiyomele asenzele lokhu lalokhu. Uhulumende kakho ubana asenzele anything except ukuthi acreate iconducive atmosphere ezayenza ubana thina sikwanise uzenzela. Kungaba ngamabhizinisi amancane, ama-small business, kungaba yikuthi kona abafuna ukuzoinvesta bainveste baqhathe abanye. Konke lokhu kuyatholakala ngokuthi uhulumende afake i-environment enjengenale kakhulu kakhulu elokuthula phakathi. I-peace is a cornerstone ukuthi izinto ziqale ukwenzakala. Ngithanda ubana ngithathe lesi sikhathi ubana ngifisele umuntu wonke ukungena eminyakeni omutsha ka-2024 ube ngumnyaka wokuthi sivuke sizenzele ukwenzela ubana sibe le mpumela ezimpilweni zethu. Happy New Year bantwana beZimbabwe bonke.
Mnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF sixoxa laye ekoBulawayo. Ake sizwe uMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC ekhuluma ngodaba lolu. Ye, kukhanya ngazani-ke sizaphenduka njalo sizwe-ke uPromise Mkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu lokuthi eZimbabwe kuhamba njani ngo-2024. Siyabonga kakhulu ukuthi abantu abaningi bathi khona balandela iStudio 7 nxa sitya-ke isikhathi sisenesi sokuthi kulezi ndaba. So imitshina yethu imane yazimela yodwa lapha. Sizama ukuthi siyixukaxe sibone ukuthi kungahamba ngemfanelo. Ngibona ngazani-ke hhayi bakulungisa khonapha-ke yomanjinela. Nawu-ke uMnumzana Promise Mkhwananzi.
Yebo-ke kuningi kubenelise ukukwenza njengemhlangano we-TCCC kulumnyaka ophela namuhla, umnyaka ka-2023. Sakwanisa-ke ukuphumelela kukhetho olwenziwa ngo-August 2023. Sanqoba-ke umnangagwa waze waqilibezela wa-anawunsa-ke ama-results angayisiwo. Kodwa kungasenani kuma-results ona lawa wakha wa-anawunsayo, samake sure-ke ukuthi katholi 2/3 majority efunakalayo ukuthi atshintshe-ke i-constitution yelizwe enza kufunda yongakho. Yikubona manje ezama ukurecall ama-MPs ethu nama-councillors wethu, ezama ukuthi athole-ke i-2/3 majority yona leyo nge-back door. Sibuye kumakhansili, emakhansilini sathatha kamakhansili angu-33 out of 34 njengebandla le-TCC, silama-meya, lama-deputy meya, lama-chairpersons amakomiti kuwo wonke amakhansili-ke lawa esiwakhuthaza kakhulu ukuthi asebenze gadalala, asebenze eseqinisweni, engabi lobumenemene, asincede-ke imuli yeZimbabwe ngendaba zamanzi, ngendaba zamasuweji, ngakho konke okuhluphayo okuqondane lo kansila. Siyabakhuthaza kama-kansila zethu elizwe lonke jikelele ukuthi basebenzele abantu, basebenze gadalala, basebenze bese eqinisweni. Njalo-ke uzabona ukuthi kulo umnyaka, unlike iminyaka edluleyo, isadaki layo sayikhonvinsi yaze yathi hhayi eqinisweni ama-elections eZimbabwe akho eqinisweni, they are not free and fair. Kwakukhitshwa-ke isadaki lezinye izinqumo ezijiyeneyo ezazikhona eZimbabwe zihlola-ke ukuthi ukhetho luhambe njani. Bonke bavumelana ukuthi hhayi ukhetho lweZimbabwe azange luhambe kuhle. Ngalokho umnumzana Mnangagwa asingeke-ke simrecognize njengomongameli weZimbabwe. Ngalokho-ke sikhangela ukuthi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana-ke ukuthi sibuye le-transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya singamelela u-2028 ukuze uZimbabwe abe lohulumende osemthethweni.
Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumele sebandla le-CCC, sixoxelaye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Victor Matutu, okunhlanganiso yeZim eMbokodo.
Msakazi, mina angiboni ukuthi kusezoba lotshintsho olukhulu kwezomnotho kwelaseZimbabwe. Mina njengesizalwane seZimbabwe esihlala njalo sisebenza kwele South Africa, okwamanje ngivakatshele eZimbabwe, akubonisi ukuthi kuzoba khona ubungcono kwezomnotho njengoba ngikhangela okwamanje ngesimo esikhona eZimbabwe. 2024 sizalwane zeZimbabwe kumele zibhekelele ukuthi isimo somnotho sizoqhubeka sinjalo ngendlela esingakhona. Ma ngibheka lapha ikakhulu kukhuphuke izinto eziningi, intela yezindlu ikhuphukile, loba nje ukuthenga ugesi kukhuphukile. Ngakho kunzima ukuthi ngithi sisezobona utshintsho kusiba ngcono kwezomnotho. Kuyabonakala nje ukuthi sisesekude lokuthi ezomnotho ziye zibe ngcono, kodwa singabhekelela kakhulu ukuthi sokungenzeka ukuthi kube ngamandla okudlula lokho esikubonayo ongalesi sikhathi. Angiboni sibili ukuthi u-2024 uzaba lomehluko onganani.
Lo ngukhosazana Victor Matutu, okunhlanganiso yeZim eMbokodo. Umculi olodumo weZimbabwe uWinky D usewatshwatshe ingoma ethi Shaker ecotoza urhulumente wakweleZimbabwe ngendlela obuzwa ngayo. Wethule ingoma le icula eHarare. Abanye bathi ilakho ukungadlalwa emsakazweni weZBC. Kulezinye njalo ingoma ezingadlalwayo emoyeni, enye yangkhona kuthiwa Eureka ecotoza ababusayo. I-Israel ithi izakhupha amanye amabutho ayo eGaza ukuze ayiqhuba izifundo njalo athole isikhathi sokuphumula ngesikhathi ilizwe leli lilungiselela ukuqinisa impi leHamas. Impi le lithi ikhangelelwe ukulwiwa okwenyanga ezimbalwa. Kusikhathi esedluleyo i-Israel ibikhuthazwa ngele Melika ukuthi ivikele abantu abangahlomanga njalo yehlise ukuhlasela kwayo eGaza. Ibutho leHamas lamhla liphosele amabhomba e-Israel lisithi lizama ukuzivikela. Uhlaziya lolu daba udaba kaNcube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi kwezombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubulawa abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzakala ekucineni, kumele sithi bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo siyikhangelelanga ngaleyi century ukuthi kube le barbarism efana layo naleyo.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha. Ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe kuhle njalo impi leyi ibangani iyamiswa?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference okumele alandelwe kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa. Ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-one week. Kwangantwa kuyaba yi-one week sokupheli. Kodwa hayi akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze one week. Lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life. Uyayibona into yakhona. Yikho kufuneka khona kwakukho kunye ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehlena kodwa kucineni they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadefeatwa ukuthi sebeyehluliwe. It talks that will come.
Ngombono wakho i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kade si kumbe kunenge okusafanele ikwenze?
United Nations uhlupho lwayo mfowethu o-America labo Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamasa ama-Palestine abhonjwa kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ikusekela nabo lozeni kutsho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless. Ama-organizations wonke onala vele okuthiwa ameli ukuthini kulabo AU bona labo sadi kuyusiless okwizinto kona lokho. Vele is the weakness of the United Nations ukuba biased kwayo. Yikho kwenza izimpi ubona zisezakala. Babe bethemba ukuthi hayi vele siyazi ukuthi United Nations ime ngesayidini.
Pho nxa akumi kanje yini engaphathisa ubona ngani impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impi leyi ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abakhuzana. Manje bona bami kusayidi le-Israel abakho neutral ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwedi kwezombusazwe njalo ungunobhala jikelele we-Freedom Alliance. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-Israel lithi selisusa elinye ibutho eGaza ngesikhathi selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili kuleyo ndawo lidinga iHamas. Ele-Ukraine lilwisana kabuhlungu lebutho leRussia lisebenzisa indizamtshina zohlobo lwama-drones. Kwezempilakahle namhla sixoxa nosikhuqamfundo elobhili Sibanda ngemkhuhlane eqhamuka ngesikhathi sezulu.
Ukukhathazeka kakhulu kulezi nsuku kuleli lizwe ikuthi sekulo mkhuhlane wesihudo wekholera. Ngokugcwala kwamanzi incekezelani iyachitheka nalapho ongathi uqaphelisile kube kathi ungayitaphula emanzini. So kufanele ukuthi abantu babilise amanzi wonke abasebenzisayo ukwenzela ukuthi bevikele lo umkhuhlane okhona lo wesihudo osekuthiwa usubambe ama-provinces wonke elizwe.
Singathi kumele bekudumeza amanzi even aphuma empompini.
Laphuma empompini angakhudunyezwa ngoba kwakwaziyo ukuthi angabiliswa nxa engasetshenziswa nxa kungaqondakali ukuthi avele ngaphi ngoba lasemadamu lapho avela khona lapha kungabe kule problem. Kodwa ikaningi amanzi nxa esefakwe empompini abe selungiswe ngama-chemicals achiyeneyo. But amanzi wona lawo amanye amaningi kufanele umuntu awabilise.
Okunye kuyini ngesikhathi sezulu baba? Isikhathi
sezulu kulapha esitija uvama ukuba lo mkhuhlane we-malaria njalo. I-malaria iyabhaha ngesikhathi sezulu ngoba ekutshiseni kuyabe kungena manzi amaningi phansi. So into enye efanele ukuthi abantu ngani bayabenqabela. Kuzoba laba abasemaplazini i-problem, uhlupho esingahlangana labo emaplazini ikungakusebenzisi ukuthi ama-chemicals zona lawo okubulala utshani kumbe ubulala izibungu. Ukuthi abantu begeze izandla ngemfanelo ukwenzela ukuthi bengathathi ama-chemicals zana bawaginye ngempambaniso.
Nxa sikhangela sibili umkhuhlane woqhuqho lowo, umuntu ubona ngani ukuthi selawo?
Ikakhulu ukutshaywa likhanda. Kuvame ukuthi umuntu abe aze ubuhlungu ekolo ngapha. La luqhuqho lokuginqa. Uyabe eqhuqha iginqa, eqhuqha iginqa, etshaywa likhanda. Yikho okungaba sekubiza ukuthi ngabe yimalaria. Sekufanele ukuthi umuntu agijime masinyana ayebona ama-nurse eklinikhi kumbe ama-village health worker. Ama-village health worker alakho
nxa umuntu ekhatshana ke le kilinika kumbe isibhedlela akukho okunye angakudada angakunada?
Hayi, akukho engikwaziyo. Malaria ibulawa yi-maternal malaria, njalo isivame ukuba khona kuma-village health worker ahlala ku-village noma ekhatshana kwelokhu ekhatshana kweklinika.
So ake sizokuthiwa ke kulabanye abantu bangabona umuntu sebulala likhanda kumbe ginqa bahle bemfuthe, kambe kuyasebenza khonokho?
Hayi, angikwazi. Lokho kakusebenzi kumalaria. Kuyasebenza kwezinye izinto engazaziyo, kodwa kumalaria usebenza ukusebenza ngamaphilisi ona kayiswazi.
Ye, nxa sukhangele kodwa imalaria ungayiphuzela, uyasuphuze okwesikhathi esinganani uze igcine ibulala umuntu?
Iyangena emzimbeni ngendlela ezijiyeneyo. Evame ukuba le ngozi yokubulala umuntu yile eyabe ingene yashaya ingqondo ekhanda, okuthiwa yi-cerebral malaria. Kayila sikhathi eside, 7 days iyabe ingabe isigulise umuntu kakhulu ukuthi abe selele phansi. Kodwa ubuningi babantu abagulela ukufa abale malaria yi-cerebral etshaya ingqondo yibo abangalobalo mkhuhlane onjalo.
Ye, akuxwayiseke uZulu ukuthi ayenzeni, ngazibona seqhuqha, ezibona setshaya likhanda. Okuqala okumele akwenze kwini?
Okuqala kufanele akwazi ukungayiqhuqha, uyalahleka amanzi, uyagina uginqa lokhuyana ukhipha amanzi emzimbeni. So kufanele engezelele amanzi anathayo. Okwesibili, kufanele echekwe ukuthi malaria yini kumbe kasiyo malaria. Ukuchekwa lokhu kwenziwe emakliniki ukuze azuze amaphilisi ngokuphangisa. Amaklinikhi angabe ekhatshana, kodwa kulabalaba kuthiwa ngama-village health worker bavame ukube belawo amaphilisi nxa kuyikuthi basesigabeni esile malaria. Yibo angaqala kibo nje ukuthi babancede.
Lo ngusikhixa mfundo Elophis Banda obekhuluma le Studio 7 eseHarare. Namhla sikhuluma lo Roland Dube ojove intshelelezane esuka eMidrand kwele South Africa, njalo waqhubekela phambili waya ePlumtree.
Ngasuka ke eBulawayo mhla ka 25 ngo-7 ekuseni ngisiya ePlumtree. Hambo lwami lwaluhle kakhulu, ngahamba kuhle kakhulu, ngangigijima ngasuka ngo-7, ngo-10 ngangifika ePlumtree Town. Yikho ke ePlumtree Town ngafika ngaphumula kancane. Abanye impela sebangihlangabeza kuhle kakhulu ePlumtree Town, ababekwazi ukuthi khona ngabuya bangijabulela kakhulu. Ngithema ngisuka lapho ke sengihamba ngihamba ngo-Thekwane Road ngisiya eMakumbi. So it's unfortunately ngale phambili akulathari ibhayisikili lami. Laselingasahambi, laselitshelela kuzindawo like lingimise nxa ukuthi izicathulo zami zabe zinamathele ebhasikileni. So yikho ke ngathi ngifike ekhansili ngabamba imota, ngagibela imota, ngathola ilift. Hhayi, ngishiya ezitolo zakotokwana, abanye bazibiza ukuthi kumakhekhe. Yikho ke ngathi ngifika khona ngayamukelwa ngomunye undoda engamfunda laye. Wangithukela embona khona apho engibiza ngegama. Wajabule kakhulu, wathi ngizwile ukuthi khona kuthiwa ubuye eGoli le-campaign elithi say no to drugs. Wathi yazi ngijabule kakhulu ngoba ngizwe la ma-teacher ethu ayesifundisa ekhuluma ngakho, ethi khona uyenze into ezibukwayo, into akazenziwe ngomunye umuntu, lokuthi uphakamisa indawo yakithi. So bangijabulela kakhulu, bashuta nami izithombe khona lapho. So it's unfortunately ngangasasebenzisa emfoni, ngase ngisebenzise yabo. And then athi mangisuka lapho ngingagada ke sengisuka kutokwana ngisiye eMakumbi. Ngathi ngifika eMakumbi ekhaya ezitolo zakithi khonaphana kwakumhla ka-25, bathi bengibona nje ngiqhamuka bazi baqhamuka begijima kwenye indlela eyisimanga bengihlangabeza. Bagijima kakhulu, bajabula kakhulu, banginikeza nje lezinye izipho ezithile. Bathi khona kodwa imali kabanayo, so basethi ngcono sikunikeza amadrinki nabomavanila. Banginikeza mpela, ngahlala phansi ngaphumula, ngadla kwaba kuhle, bajabula kakhulu, nakhona futhi bashuthe izithombe.
Yes, ngathi ufisa ukutshelani abantu Dube?
So ngiyabonga kakhulu. We say no to drugs. Amazidakamizwa phansi, izidakamizwa sifunda ukuthi izidakamizwa. Ngiyabonga kakhulu, uhambo lwami lwabaluhle kakhulu. Kuyimanje ngithe ngisuka khona futhi ekhaya, ngibavalelisa, bajabule kakhulu, bathi khona sicela ukuthi ngonyaka ozayo futhi uphinde futhi, sifisa ukukubona usiye kudeni. Ngathi ngisiyadlula khona futhi ezitolo zakumakhekhe sengibuya, ngathola kula ko-DJ 20 laphana, bafika bakhuluma lami, bathi kanti ngowawo usuke egoli ngebhasikeli. Ngathi bajabula kakhulu, nakhona futhi sashuta izithombe, bengishuta ngefoni yabo. So ngiyabonga kakhulu ukuthi nami sengumuntu lami ongathi uyaziwa nje kancane mpitshana. Ngibonga kakhulu kubaba uNdlovu nasebazalini abangikhulisayo. Ngiyabonga kakhulu.
URoland Dube ngothakazelela intshelelezane okwamanje okobulawayo. Sobisikhathi sabalaleli.
Abazo muhle sanwe mthazo muhle gama mu Virginia Ndlovu esigabeni sesegwanda emathetheni. Ngibulisa abantwana bakamamami Princess Ndlovu, Calvin Ndlovu, Princess Ndlovu, Priscilla Ndlovu, Wilson Ndlovu, bonke abantwana bakamamathini. Happy New Year ngo-2024 ningene kahle. Ngithi senibonani basakazi ninjani khona ngapho Studio 7. Ngithi hayibo, sicela ukuthi ke ishamisa nomnami ngakho basiphathe kahle. Mina ngokuhlala ngisegoli, icela basiphathe kahle inotho sibe nayo ekhaya, kungabi nokulwa kwamaparties, kungathi bangayenza i-government yabo ibambane, sikwazi ukuthola umsebenzi sibuye ekhaya. Ngivalelise ngokugcina ngithi ngibulise u-anti wami uNathoko Ndlovu no-anti uTeresa Budusipho Maseko. Ngibe nomnyaka omuhle hle 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 hle, ngithanda thandi nonke.
Studio 7 ngiyalibingelela basakazi nonke nonke odifa nabanye engingabaziyo ukubaqamba ngamagama, kodwa ngiyalifisela unyaka omusha lonke baStudio 7 basakazi nabalaleli beStudio 7. Ngithi Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year kuye wonke umuntu. Simbonga uJehova onguyena othe ukusiphilisa waze kwafika lo nyaka. Kungasikhona ukuhlakanipha kodwa kungumusa wakhe nothando lwakhe kithi. Ngilithanda lonke maStudio 7, ngilifisela unyaka omusha omuhle, konke esikudingayo ezimpilweni zethu. Angathi ngalo nyaka esingena namhlanje u-2024 kungafezeka konke esikufisa ezimpilweni zethu, kanye nako kuStudio 7. Angathi izinhlelo zethu zingahamba ngendlela esifisa ngakhona singabalandeli beStudio 7. Siyabonga maStudio 7, asithandaneni sonke, singabi nokuxokozela kodwa sibe nokubambana sisiya phambili. Ngiyabonga maStudio 7, ngilibingelela lonke ngonyaka omusha. Ngilifisela unyaka omusha omuhle onokukhanya, kudede ubumnyama kuvele ukukhanya kithi sonke. Onibingelelayo onifisela unyaka omusha engu-Forgiveness Mahlangu eseBenside, ngokwekhefu inkosi inibusise, inkosi inisingathe, inivikele kuyo yonke imimoya emibi. Ngiyabonga.
Lami ngiyabingelela, ngiyalungelela kuStudio 7. Ngibingelela abasakazi labalaleli beStudio 7. NginguLazarus Ncube waseTsholotsho eDlakapiya. Thina nje inkinga yethu unyaka lo 2014 usiqalela nzima singabantu baseDlakapiya la yangapho, ngalo eTsholotsho, ngalo mfana ababethisiwe ongawukuthi namanje lokhu sisalindile kungazwakali lutho. Njalo sifisela u-2024 muhle kubo bonke, size sikamthwakazi, sisifisele nempumelelo kukho konke abantu abakufisayo okuhle. 2014 esiphathele ubuhle.
Laba-ke ngabalandeli beStudio 7, lathi silifisela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo nako kunye silethulele khona namhlanje ngosuku lokuqala lomnyaka 2024.
Salbonani lonke emhlabeni wonke nje jikelele kuJays Marabini lo ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba endithulileyo ukuthi ngixoxe lani ngilazisa nje ngomsebenzi omuhle ishow ngobulawayo lapha eBlue Theatre. Hayi ngikubonileyo kuhle kakhulu, engikubonileyo kuhle kakhulu, abantu babuyile ubuningi bazosekela umcimbi wahamba kuhle kakhulu. Abaningi kakhulu abantu bathi khona izinga esinkulu liphezulu kakhulu, bajabule kakhulu ukuthi khona umcimbi ube yimpumelelo enkulu futhi emangalisayo. Basuke bonke bethokozile, kujabulisayo ukuthi abantu basuke endaweni ezijeneyo, abanye kwamanye ama-towns, kubo Plumtree laseFlabuzi, ngakhuluma lako Bulawayo endaweni eziseduze nje ukuthi khona bezobona ubuhle bomculo kaJays Marabini. Ngiyabonga leli thuba endithole, ngithanda ukuthi ngithe abantu bonke ngifisela umnyaka omuhle ngendlela emangalisayo. U-2024 abe umnyaka omuhle kakhulu, kube le mpumelelo. Ngithanda lonke Jays Marabini one time.
Lengakhohlwa lokuthi ku laptop namhla sixoxa ngomnyaka omutsha 2024. Kuluke Jays Marabini majaha odwa one time sithi danko lati khona ngapha Studio 7 sithi umlimi abe lawe khona ngapho. Singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo abakubandla leZANU-PF Party kumele abantu besebenze kakhulu lonyaka ukwenzela ukuthi bazithuthukise, kodwa abakubandla le-Citizen Scholarship for Change bathi akula nguquko eza kuba khona kwele Zimbabwe lonyaka. Ingoma kaWinkidi ihlokoza indlu kalonyovu. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo. Ukips Dube, lilale.